Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kulo osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth esebenzele lamazwe la akuCommonwealth.
Amalunga ebandla lezanu PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders e-Commonwealth. Kungabe ungayisikhoqinisa i-Commonwealth i-position yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso leyo. Salathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla lezanu PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lweze kwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano nabakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla lezanu-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi yikokuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yiko islogan sakhe esithi Zimbabwe is open for business. Esingakhethi ukuthi wonke umuntu ofisa ukudlelana neZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. I-Commonwealth leyi siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwayo incindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye lathi sibuyele ku-Commonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni ku-Commonwealth esebenzele lamazwe la aku-Commonwealth. Sidlelane asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonoko okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eZimbabwe kunenge kumele likwenze ukuze libuyele ku-Commonwealth. Ukubona njani khona?
Khona okunye okusokwenzakele okuhle abakubonayo. Njalo lalapha esilela khona njengelizwe. Yes, of course, asiko 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Lamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akula lizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni eliyingilosi lathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi i-Commonwealth ingayisithi okunye kwakhona okusilela silungilungisise. Simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye ye-Commonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders e-Commonwealth. Kungabe ungayisikhoqinisa i-Commonwealth i-position yabo siyayazi. I-Commonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's a propaganda nje abayichoyo. Njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma-political activities abafuna kuwo so uyabe khuluma nje laye ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqhakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqhakathekileyo umnango kubehlaliswa emvalele esikhava sakhe
ye kodwa ke nxa sikhangela ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth khonakale ukuthi kungani kuyavutwa nje
abe commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleka abantu ukuparticipata in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxelaye ese-Johannesburg kwele-South Africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenoto kankosikazi Bona Chikore Mgabe, indodakazi kaMoyi Robert Mgabe, loMnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanya ngani kula malunga ebandla leZANU-PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF, loNkosazana Ellen Shirye Denga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shirye Denga usungula ingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafamu nalawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lo zivami ulamafamu amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandeer ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplaza le kabangaki abantu abathathela amaplaza kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplaza ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplaza bangaki abantu abathathela amaplaza ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyo kaMgabe labantu bakhe kuphela kaku investigate izanu PF as an institution kusukela nanga kwaphezu khona ngali sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo kulezi
nsuku igolide
bengisathi ngifuna ukufundisa udade wethu into engayihlonipho yikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamise ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa yokuthi lesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamise ngicela la yafundi nxa ekhuluma ngomongameli umdala ulayekathana kathi ubaba umnankakwa yisi sintu phela nani singabantu sivela esintwini akazi ubena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwalo ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether iZANU-PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabo nalabo abantu abo besenza khonokhwana nxa bekwenza becatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo whether iZANU-PF kumbe i-triple C akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu wabethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kanje yikho ngithe mina sengeke ZANU-PF sile code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho mama ngamafutshane sibili kakhulu phoso lokugcina khonapho
yebo ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ubulikiki umele ajezise kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even la yithi ukuthi ku trip C kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo ende kulezinto ezithize sizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe
lapha lizwe unkosazana Ellen Jiriyedenga okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lomnumzana Zimba Chikore. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele Sudan bakwele Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlotha. Lokhu ngokokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ele Ukraine lithi ele Russia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. Ele Russia lona lithi ele Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelobaba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi betshadwe kumbe benze into ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenza ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonoko njalo nxa sikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela. Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 libingelela lonke balaleli nani basakazi. Ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada. Abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqalele phansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo ngendaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza. Obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo umtshado ubonangazane ngama yini?
Mina ngugqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane. Ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngiqhuqhuzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona. Omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha. Ngiyabonga.
Lamhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyincwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungathunela kusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. lamhlanje ngilo mfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter nga 11 iverse sikhangele ka 3 ithi yona ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho-ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo-ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza. Ngakho-ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina esingabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ube usukhuluma amanye amazwi. Amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana. Amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho aseyakho olunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatitshala abakhangela abantwana besakhula, ungabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikole awusoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobobulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi, ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Akuyiphethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onilaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezadiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kobomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkungo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders libe ngutshikile obhanqa 0-0 leShesham emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0, Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo owadlalela iqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanji.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lwesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wawudlala iyayile ndawo isense, wawungadlali uMzilikazi ungadlaleli ungadlala ngiyayile ndawo isense, but badlala uStops. But khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni, kwanisone zeduze. Wathi bala bentshi ukuthi abuzojoyina iyayile ndawo, ngathi hayi ayo ndawo iyahlupha. Kulawa good players, mina mvele ekhaya ngisoze ngikwanisa ukudla, but hayi wuye. But ngase ngihamba ngadlala ku-Highlanders kuma-juniors kuya ku-under 16, ngidlala u-lift back from under 16 ngawo under 18 kuya ngidlala ko-Roy, o-Richard, o-Limpa, abaningi abantu ngabaqamba o-Joseph Dlovu, oyothumula. So sasiba ne-o-decide. Then ngo-97 saqaza ukupromota ku-first team 1-1 ngoba ngikhumbula i-first isala yami ngayikhola ngu-under 18 ngokuya le ndawo ikhangela abantu abasihla dlayo ezindlini like ngangistruggla mina ngikhaya, but iyale ndaba sendithatha bangifaka kusalayo ye-first team. So ngangihola every month. I think khona kwani kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98.
USibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba elokhu yelesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho ukuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-Ernest Maphepha Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe liqembu lebantu Rovers.
2008 uMthembu wafoma iBantu Rovers, waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungala team, ngicela uzoncedisa into nami engiqalisayo le. Ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors, then ngifuna ukuba clear entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani, because abantu bayakhuluma into ezingayisizo. U-junior coach akacotshwe, ungacotshwa u-junior coach kulabafana abayibhondi ku-junior coach bayahamba naye. Nje sengisukile mina ngoba athi singezwa amakhembi bathi uDumaza wathatha abafana wakuhambisa kubantu. It's not true, ayisikho. Abafana ngahamba kubantu, abafana bathola sokulo bhabha lomalala layo uDumaza, but abafana njwana nanganzwana labo babaleka kwa-Highlanda babuya kubantu, because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters. I-Highlanda wawungela lutho, so abafana bakhaya into enjenzonalezo. Kanti ezungafoma i-team yabo lawo uthi ngiyalinika ama-$10 or $5 bayabaleka bezojoyina i-team yakho ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqetha iqembu elikhulu lebantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqhatshwe khona liqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo uqembu le-Highlanders esiyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladla ala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
I think ngisoze ngithi ngiyenza kuhle, we are doing well, ngoba asimi ngedwa, ngilosiza, ngilodeni, ngilomakho, ngilomoyo. I think siyenza kuhle laba abantu bakubona phantu udaye amafana siyazama kubathini nonto engathi sithatha abafana beharare, sithatha abafana bangathi i-talent igcwele yonke endawo. Iyalinda bathi yithim elizwelonke. So uthi sithi sikhethe, mina ngingukhoach ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele uyedlala eshona. I think ngiyabe sengibong, but nangukhoach ngithatha i-best player engadlalela i-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu le-Boson 90, uSibanda usesebenze labadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngimuJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Yale ngxolele bafowethu, kambela mingumculi, angiculi legqoma, angiculi lekwayito, bongicula umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lo Madlela uSikhobokhobo. Umadlela uSikhobokhobo ngihlalelayo ngo-2017, mina bengivele ngu-Victrice yaqoba ngisebenza lwe-Desire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Quantum Mhlanga, yebankruma ku-theatre. From there bengise uMdomini Zomqangala, ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14, whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back ngo-2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isiqhobo esishe sidala sina From the sweet soothing voices of Itokaza, you are taken back to the world of our forefathers, preserving our Africanism and the Wunjulism. Yes, Situla Imbube, the music that originates from our forefathers, and generation to generation, it is still past the oil. Imbube, the a cappella music that had people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst their thing. We have heard of Igomu, Igwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Mvelaphi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or hurtful of life or any form of obstacle.
Semizologies, Maravini Foot as a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala's Kobokobo in the day, Shoga. Kukanti ke futhi at the same time ngi recordile my two singles ngincediswa iGrestas iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a threat. I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashafuta mangu ngoma traditional drums la maosho la maoso. Ngiphose ngi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona khona khona, every time we do sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Fumani madoda lapha lami ngayichaza sibili kuzwele singakehlukana isihlobo sike sibe sibalebale ekade sihamba ngakho lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF ancoma umongameli emasomnanga kwa othi ukulumisane lesiphathamandla zenhlanganiso ye-Commonwealth kwelebhilitane. Abaphikisayo bathi akula lutho oluzaphuma kulokhu kukhulunywe ngumnangagwa labaphathi ntambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.